So ukhomo njengogovernor ngumuntu ole power kakhulu. So lana udubo olukhona ngolokuthi wa abuse i-office yakhe ngokubana ngokuthi enze into ezifana accused ngazo ukuthi wakwenza noma akakwenzanga at the end of the day kunzima ukuthi ukwazi ukuthi iqiniso yini. Kodwa laye kukhona ukuthiza ngathi uyavuma ukuthi wakwenza kodwa ethi yena wayekwenza innocently engazami ukuthi ahlukumeze or aphathe laba abesifazane kakubi. But because of i-position yakhe is umuntu ole high position ku-government e-New York engu-governor kuba lama-optics arongo kakhulu ngoba at the end of the day ama-accusation lawa sizozwa uma idaba lwakhona lusiya e-court ukuthi luzophelela kuphi. Kodwa sekule presidency embi la e-America yama-leaders sabona even u-Donald Trump accuswa even engakabi ngumongameli ukuthi wayebamba abesifazana izitho zabo lani ngendlela abangazange bayithakazelele. Kodwa sambona nawo ngayikho into eyenzakala kuye waqhubeka wawina waba ngumongameli waleli lizwe. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani ngokhomo.
Ungathini wena nxa uqathanisa izenzo zona lezo ekhaya lalapha kwele Melika?
I-sexual harassment ngokwayo iludaba olukhulu kakhulu la kwele America ngoba even lasemisebenzini abasebenzi bayafundiswa indlela okumele bakhulume ngayo lama-colleagues abo labanye aba-underbona aba-reporter kubo. Anytime ma ungumuntu ole-influence olesikhundla even ku-company ine-private setup kuqakathekile kakhulu ukuthi unanzelele indlela o-interacta ngayo labasebenzi especially abe-sex e-different from kweyakho okwenzela ukuthi bangafili as though wena usebenzisa i-power yakho njengokuba yi-senior kibo ukuthi wenze umathanda ngabo ngendlela okhuluma ngayo kibo uma kuwukuthi uba le ngxoxo leyana esanda ezif uzama ukuthi ulale labo or into ezifana lalezo izinto ezikhangelela kabi kakhulu lezo ezingamelanga zenzeke in a workplace and even more so in a political environment. EZimbabwe sibona ukuthi kahle kahle asilamthetho eqinileyo ejezisa abantu abenza izinto ezifana lalezi. Njalo futhi ngesikhathi esiningi kuloku kwesaba okuningi from umuntu oyabe ehlukunyeziwe ukuthi areporte umkhulu wakhe ngoba uyabe esaba ukuthi one angaxotshwa angaluza umsebenzi wakhe. Two kunzima ukuthi abantu babelieve ngoba esikhathini esiningi laba abantu abalezikhundla yibona abantu abalezimali and therefore sometimes kukhanya ngathi wena mhlawumbe nguwe owawuziphosela kuye ngoba ufuna ukuthi akupromote emsebenzini noma akunikeze ama-favors.